ndaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 21 kuNcwabakazi 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko lithi selikhulumisane lomgcini sihlalo weZac ukuthi umphoko ongaziwayo ukuthi ungapi amiswe emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa.
Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-cells. Uyasuka aye court, aphume e-court aye ngekhaya, sesilindele ukubana siyeke eHarare.
Ingcweti kwezombusazwe zithi ukuvinjwa kutshengisela ukwenziwe ngamapholisa kubandla le-MDC kule ngozi yokubangela umvukela.
Kodwa kuyiqiniso yikuthi labona amasodana labapholisa athukuluza abantu nabalambe njengathi bathe ngayo isinto ezifananayo bayajibeka njengathi abantu ababayajibeka abazalwa bayajibeka. So-ke yinkinga esihlayo sibabe sibotshane simsila yila abantu ababusayo uhulumende obusayo owezandiya.
Uhulumende usesole umbiko owethulwe izinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe yikunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ongaziwayo ukuthi ungapi ngemva kokubalekela iziphathamandla zekhomishini ecubungula inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZac ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo kulandela ukuvumelana kwegqwetha lakhe lomgcini sihlalo weZac unkosikazi Louis Matanda Moyo. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isiphathamandla sogatsha lwezemigwaqo izinara esasibotshiwe ngesikhathi esangumsekeli kamgabe. Umphoko ubesabela ukuzinikela emapholiseni lakuZac esithi uhulumende uzama ukumbulala ngokumhlaba ijekiseni elechefu engavele avalelwe esitokisini abesezandleni zamapholisa. Kodwa yena umphoko uthi kalacala ngoba wakwenza lokhu ethunywe ngumnumzana Robert Mugabe. Igqwetha likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ukhulumisane loMatanda Moyo izolo bavumelana ukuthi umphoko uzamiswa enkantolo yakobulawayo kuqala. Icala lakhe lingakayi eHarare lapho elizathoniselwa khona.
Qinisekile sengiyikhulumisane lomgcini sihlalo weZac umama uJustice Matanda Moyo ube lokwethuka lokumangala ukuthi indaba kuthiwa ubaba umphoko uyabaleka kumbe ubalekela umthethwandaba ngoba akazange atsho into enjalo yena. Ungiphe isiqiniseko sokubana akusuye ungabe ekhulume indaba enjalo ngoba yena lokhu kakwazi. Sivumele nokubana into eqakathekileyo ubana ubaba umphoko afike emthethwandaba kuze kubone ukuthi indaba leyi isayidlulisela phambili njani. Ngoba khumbula ubana indaba le kumele iyenziwa eHarare. Ngakho sesivumele ubana uzafika ubaba umphoko e-court kumbe kusasa kumbe phambi kwakusasa si-finalize ukubana uhamba nini eHarare ukuze siyevumelana le nkundla yeHarare ilanga lokutholisa indaba. Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-cells. Uyasuka aye court, aphume e-court aye ngekhaya, sesilindele ukubana siyeke eHarare lapho esizafika siphiwa khona umthethwandaba or inkundla ezathonisisa indaba.
Hello ke umnumzana Zibusiso Ncube, igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uhlangane labantu abesabela ukuphila kwabo ngaphansi kombuso onje onzima kangaka ongahlonipha amalungelo abantu lomthetho. Kuba khona ingozi kakhulu emuntwini onjengomphoko ovele kade engazwani lalabo abangenileyo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi acabangele ukuthi kungaba le ngozi empilweni yakhe. Ngakho ke umthetho umele ukubambe ngendlela ehlakaniphileyo, akwazi ukuthi avele enkantolo ngesikhathi esifaneleyo, athonisiswe ngendlela efaneleyo emacaleni, kodwa avikeleke njalo ekuphileni. Kungabi ukuthi ulandelelwa ngoba phela watholakala wayebusa elalaba abakhitshwayo ngesikhathi kungena lo mbuso, kodwa kube ukuthi ulamacala. Kodwa kungeyena futhi kuphela, kodwa kuyibo bonke, kungalandelelwa abantu abalutshwana ababili abathathu abazondakala kuliwa labo ngokwepolitiki, kodwa kuliwe lenkohlakalo, kuliwe lobubi, hayi labantu.
Ungathi ukuthungathwa kukamphoko lokuboshwa kwabanye asebebotshiwe ababe kuhulumende kuveza ukuzimisela kukahulumende ekulwisaneni lenkohlakalo.
Okwakhathesi asingeke sithi thina uhulumende uveza ukuzinikela, awu izigebengu ziningi kakhulu, kakenzi lutho, kakaqalisi. Njalo kuyingozi ukuyaqalela ebantwini abakhulu njengomphoko ovele kusazakala ukuthi laba bakhona ababusayo abazwani layo ngokwepolitiki. Sekungathi phela nanku bamlandelela bebanga ipolitiki yabo kuZANU PF, leyo yagcina isenza ukuthi kukhitshwe uhulumende owayephethwe ngubaba uMgabe kungene ophethwe ngubaba uMnangagwa. Ngakho-ke kumele balandelele inkohlakalo enengi elizweni labantu abanengi, ikakhulu laba abakhona namhlanje embusweni. Ngabe phela abantu akade beseba kabekho embusweni, ngabe ilizwe livukile ngemva kokungena kwalaba sebengenile. Kodwa kuyaveza ukuthi izigebengu ngamasela lokho ekhona, abenzi benkohlakalo lokho ebekhona phakathi kombuso wona lokhona. Ngakho-ke kasikhangelelanga ukuthi kubotshwa ababili abathathu kuthiwe uhulumende ukulwa lobugebengu. Kumele kungene i-100, 200, 300, 500, 1000 kusiya le, ngokuba ilizwe libulawa ngabantu abaningi okumangalisayo. Ngakho-ke kakuvezi lokho esesikubonile ukuthi balwa lobugebengu. Ukuveza nje ukuthi hayi kungenzeka bayazama, kodwa basaveza ukuzama besilwa lalaba abaphikisayo abezanu PF. Kungabi factional fight against corruption, kodwa kube total fight against corruption. Yikho esikufuna njengoba abantu beZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina ngemva kokuvinjwa kwamalunga ebandla lakhe ukuthi atshengisele eHarare kobulawayo eGweru leMasvingo obekumele kutshengiselwe lamhlanje. Kodwa sikhuluma nje kubikwa kugcwele amapholisa emgwaqweni lamasosha, njalo umthethwandaba walile ukuthi abantu batshengisele. Iphephandaba lakwele Russia elithiwa Sputnik lithi uChamisa ukhangelelwe ukuyakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe emizamweni yokulungisisa udaba lweZimbabwe. Abazi ngokwenzakala kubandla le-MDC bathi ukutshengisela bekuyindlela yakuqala yohlelo lwebandla le-MDC emzamweni yokulungisisa lokukhulumisana kwenkokheli yozombusazwe. Ukuya emazweni angentshonalanga linyathelo lesibili le-MDC, kutsho abazi ngokwenzakala kuleli bandla. Ukutshengisela kukhanya kwehlule ngoba uhulumende ethele amapholisa lamasosha emgwaqweni yamadolobho abalisa iHarare leBulawayo leGweru laseMasvingo lamhlanje. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ngabe uhulumende uyavumela abantu ukuthi bafole batshengisele izikhalazo zabo ngoba bengagcina bemvukela. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ungakhangela ngazingena kuconstitution yelizwe usection 59 iyanika abantu amalungelo ukuthi batshengisele. So ke leli bandla beliqoqe ukuthi abantu batshengisele belisenza okusemthethweni, abekungelanto embi. Njalo ungananzela mina ngiyakukhola ukuthi ngasikhuluma leli bandla nxa udinga ama-members awo aso abantu abaningi labantu esingathi na ngama sympathizers ama supporters ababe affected ngenxa yohlupho lwezinto lento yenza le Harare futhi ihleyenza abanye abantu bokubula ukuthi vele bahle bazihlaye kathana ngoba nanzela ukuthi impilo zabo sengozini so ke sokufanele kube lezi indlela ingxenye indaba yokuthengisela kubanze umuntu eZimbabwe siyenze but ingxenye abaye bayacabanga bathi bona indlela elula eZimbabwe ukuthi ingxenye abantu bathengisela ungathozi kwabo ukuthi bazihlaye lezi ndlini ngoba nxa udle zendlini yakho akula umuntu ozakulanda athi ufunani kuwe kodwa isikhathi kuye esitaladeni ukhanya ngathi eZimbabwe kuba nzima ngoba amapholisa alochuku sile amasotha alochuku sibusa njengabantu abangahloni bamalungelo abantu ilihlupho esihlala lalo kodwa kuyiqiniso yikuthi labona amasotha analabo apholisa ahlukuluza abantu nabo balambe njengathi bathenga izitolo ezifananayo bayadubeka njengathi abantu abo bayadubeka abazalwa bayadubeka so ke yini inkinga esihlala eZimbabwe sibotshana simsila yila abantu ababusayo uhulumende obusayo weZanzibar
sixoxe lenye njalo inhlanganiso yezakhamizi khona ngapho kobulawayo eBhura bona bathi akuncedi lutho njalo babona kubhidlika impahla ngozibandlela kusenziwa uhlelo olufanayo liyavumelana layo yini linhlanganiso
ngiza kufeka ukucace vele nxa sizinhlanganiso kufanele sihloniphe umthetho eqiniswe nxa kuyikuthi umbuso welizwe constitution yeZimbabwe iyanika umuntu ilingelo layo lokuthi yena atshengisele nxa kufanele atshengisele kulento ayisolayo thina nezakhamizi ngaqala sithi ubani engatshengiseli orese sipikisa lo mthetho and sesithathela abantu amalungelo abo ngaso sibavalele njalo ngathana bangithi ukuthi owubhidla wempahla lanti vele asiyo into enhle kufanele ukuthi nxa abantu bejengisela bejengisela nokuthula lathi asitsho ukuthi abantu beimpahla zibhidlizwe kuyindlela yokukhulumisana nababusayo ukuthi laba sithokozi sithwele nzima siyalamba impilo inzima ngoba okulo ukuthi akule dalo ukuthi ayikhulumisana kuhle kube njalo kodwa eZimbabwe siyakhumula from 1980 siba lamadalo into zibe ngcono into ziba worse so kuyatshengisa ingxelo yokukhulumisana lakho yebo kambe kuhle kodwa eqiniswe nokwakathi sasika kubona ukuthi kanti kusincedisa ngani njengelizwe
libona ikusasa injani sesibonile izisebenzi zikahulumende lazo zithi zifuna ukutshengisela ababalisi odokotela bathi holo labo aliseneli ukuthi libaphilise siyabona le nhlanganiso yeZCTU layo libona ilizwe liqondanga
ilizwe lele silibona ngokubona kwami lapho eliyakhona sibona ngathi ilizwe leli liyesikhathini esibi ungakhangela silamazwe amanye asekeyangena kwizinto ezesabekayo ngokuthi sabe silabathungameli kumbe silohulumente ongalaleliyo isikhathi sizafika lapho abantu abazathi bona hhatshi bo sokwanele ugcine lana la maphotha nala masotsha ayoahlukuluza abantu agcine ngasenelisa ukuthi umolo wawubambe aloba silohulumende ohlanibuleyo uhulumende lo ngawo uyalalela abantu abakutshoyo ancedisa abantu kuloko abafuna ubala kwenzakale abone abantu bayathola imisebenzi abone le ntonga yempahla iyabambeka abone abantu banezikolo bayahamba isizwe ziyeneliseka hathi nje kube ukuthi kube semahlangene kuthi kubonayo kathi into engazikhwala everyday uhulumende abona ngathi kakho uzithulele kule ngozi yokuthi umuntu engafika esigabeni sokuthi kathi sasenelisa ukuba naphile uyagcina ezitshelekani ongayithi kuva yikuphi kungagcina sokulo hlupho phakathi kwelizwe
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kunjalo nje uhulumende usesole umbiko wethulwe izinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe ukunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Amazwe angentshonalanga achiyeneyo agoqela akumanyano we-European Union, iMelika, leBhilitane izolo ethule umbiko ochothoza uhulumende weZANU-PF ngokuchaya lokuhlukuluza abantu abazame ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela oluqoqwe iMDC eHarare ngeviki edluleyo la koBulawayo kuyona le iviki. Amazwe la athi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo avumele abantu nxa belesifiso sokutshengisela ezitaladeni ngokuthula ngoba isekelo sombuso welizwe sikuvumela lokho. Kodwa umbiko wethulwe nguNobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi amazwe la kumele ahloniphe ilizwe leZimbabwe ngoba konke elikwenzileyo bekusemthethweni. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ayise kutshengisela phandle kwamahhofisi kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kulandela ubhaqabulwa kwabasekeli be-MDC ababetshengisela. Lokhu kutshengisela bekumele kuqale izolo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lamuhla le-commission yebandla lakhe eyakhethwa ukucubungula inkokheli yebandla eyetheswa amacala enkohlakalo. Okwamanje ke asilaleleni amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Siyabonga Studio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina umbono wami engilawo yikuthi abantu baseZimbabwe masimeni sikwazi ukuqina, sikwazi ukulelwa amalungelo ethu ngoba akukho okuza kodwa. So lesi sikhathi sesifike kuso sofanele sinyathele ngamandla ngathi sokuseduze lapho kuyiwa khona. Kukhona okuhle okungenzeka ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumeni kaMnangagwa unako kuyethuka lesi simo esikhona ngoba kubonakala ngokuvala ama-demonstration abantu akafuni ukuthi abantu bahlangane. Konke lokho yisayini etshengisa ukuthi kukhona ukwesaba okukhona kulo hulumeni okutshengisa ukuthi khona into enhle eyenziwa ngabantu ngoba lalokhu okuhlala kubotshwa abantu nje abantukazana nje kuthiwa bathe bafuna ukujike ukuphendukela uhulumeni kutshengisa ukuthi bayesaba kumbe angazi ukuthi imizamo yokuthi benzeni ngoba wabopha nje umuntu nje ongesabisi ngalutho kodwa bethi lo muntu kuthiwa befuna ukuqethula uhulumeni kaMnangagwa.
Salibonani emsakazweni lenjani namhlanje? Hhayi, mina ngiyaphila. Ngazi mina into eyenzisa ubuhlungu nje into indlela okhulunywa nguChuma uNick Mangwana nalo omunye othiwambani lo omunye analyst yezanu lo. Yazi indlela abantu laba abakhuluma ngayo, so yazi kwesi sikhathi uyazi ube nokuthi abantu laba umuntu okhuluma ecabanga kube ubhalelwe into ayikhulumayo le. Ngoba nje ungabona ukuthi athesi umuntu angakhuluma nje ukuthi kuthiwa bekunemota ebiphosa amarekeni eHarare yikho i-strike simisiwe. Ubona nje amapholisa mabezayekela imota yalokhu hambe iphosa amarekeni bengabophelwa abantu. Khathesi bayachaywa abantu, bachaywa abantu bonke abachayiweyo. Akula muntu owazi wobuchiweyo. UChumo uthi umuntu wokamparami labachaywe ngabantu abe-G40 batshaywa ngabo. Yazi abantu abafundi nje ithi politics lezi ifuze uyidlale ube umuntu okhuluma iqiniso. Khathesi ungabona ophelekezela mpufu khathesi bebaleka ube ngu-deputy vice president angazi kuliphi ihlathi namhlanje sikhuluma kanje beyinduna ezithembile. Yabona bazobaleka amadoda abegijimelana ngomnye umnyaka lo ulithiwa babe loku bazohlala bebusa kuthiwa kuze idonki imele mnyanga. UNkulunkulu ubhekile bakithi weChuma weMangwana labanye benu labantu ogarephi labonke abakhuluma kubi esizizubuhlungu bonke lapho.
Yebo, yibo basakaza abahle igama nguPaul Ndodana Ndlovu mfana wale kugodlwa efulaphosi ngamahlaba ayithwale umavula kuvaliwe kodwa ngokuhlala phela basakaza uPaul uhlala eGoli endaba zomsebenzi ngoba nje balalani liyazi ukuthi eZimbabwe into ziyabheda. Mina kusenhlizweni yami ukuthi yeyeyeyeye ngibone la malanga adluliwe basakaza kunzisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Angikwazi ukuthi ngingakulinganisa nani ngani ngoba hambe ma abantu bezavunyelwa bengaphiwa noma nje ithuba elincane lokuthi basho izikhalazo zabo bahle banqatshelwe kwala amaphoyisa amasothi ezitaradeni ukuthi bangathi vu ngalokho okubahluphayo. Into enzisa ubuhlungu basakazi lokho sokubonisa ukuthi yazi uMnangagwa is not a president, is a bulldozer. Uyabulldoza eZimbabwe. Angazi ukuthi ngambiza ngani, I don't know how to call him. Ngomunye umuntu njengamazi ukuthi hambiza sithi yini. Angazi ukuthi iZimbabwe singabiza sithi inani, ino-president or inendlovu kayiphiswa or lo mkhuquluzi. Angisakwazi ukuthi singabiza sithi ngoba isono njengesibonele laphana kubuhlungu kakhulu basakwazi wami. Ithi engakhethe isikhathi ngiyabonga uthi ngithi qimshelelele.
Salibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7. Igama ngingu-Rabson Mwale ngilapha e-Randfontein e-Johannesburg. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento ekhulunywa ngubaba uChuma lapho ku-radio. mayethi kona kulabantu abangcolisa igama lezanu PF alikho ilizwe vele lingabuswa ngabantu abahamba bethumba abanye abantu bebadukula or bebachaya bebephosela ema-police station. Amaphoyisa akhona wayengababuzi laba bantu ukuthi kona kwenzakalani ukuthi beze bezochaya abantu bebalethe e-police station. E-police station bethi kakulacala, kutho ukuthi vele into ehlangane nabo phela abantu bezana. Kodwa lokho akukho kuhle ukuthi kona abantu bethi bazi matshela ukuthi kona isimo somnotho asikho right, bethunjwe bechaywe. Into ebuhlungu kakhulu le nto yenzeka eZimbabwe.
Salibona Studio 7 ngumagalela lo okhulumayo. Bakithi ngilesithuli ngokwenzakalayo kulona leli lizwe. Kanti ukutshaywa kwabantu lokubulawa kwabantu lokhu lokuthathwa abantu emakhaya besiwa lapha abangakwaziyo khona besiyatshiywa khonale, kuthiwa kuzaze kuphethe ngani, kwenzenjani, vele konakeleni? Abantu bayalishwa yini ukuthi bakhuluma abakusolayo kuhulumende wabo? Angithi ukhona uzwa ngcono nxa abantu besenza njalo ngoba uya bona ukuthi abantu banenga abadubekayo. Siyahlupheka kuleli lizwe, asilagetsi, asilani, vele kakukho khona ngisho okuwodwa esilwakho. Kodwa khangela nini sihluke senzakalayo ukuthi kwenzakalani, siphile njani kulona leli lizwe, siye ngapi thina, sisuke siye ngapi? Lilizwe lethu leli latsizelwe khona apha, sifuna ukuhlala khona apha njengabo bona laba abakholisayo ukuhlala kuleli lizwe.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lisitshela ke okusenhliziyweni zenu ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveza ukuba owake waba ngumsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela abantu abangamachumi amabili abafuna ukuncintisana lomongameli Donald Trump kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo. UBiden uke wehla kancane kuluhlu lwabancintisayo kodwa ukhanya sekhwelile njalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Kungenzeka ngoba ama-chances akhe ukuthi kube nguye ozoncintisana lo-Trump makhulu kakhulu. I think uJoe Biden uvele ule advantage ukudlula abanye ngoba ngumuntu owasebenza lo Obama inyaka esiyangalombili. UObama engupresident and uObama ngupresident obethandwa ngabantu kakhulu ngoba even esuka ama-ratings akhe belokhu phezulu kakhulu. So I think ama-supporters kaObama amaningi yiwo asupporta uBiden and so i-chance yakhe unless mayengaphazama kuma-debates, but so far ama-debates asebelawo ukhanya ungathi lokhu elida.
Siyabona ukubana unkosikazi Kamala Harris obethembisa ungani azisahambi kakuhle, ubona ungani kuyini okungakwenza ungani kasathole usekelo kade luthole ekuqaliseni?
I think ekuqaliseni laphana basically usekelo alutholayo kwakuwe ukuthi wa-challenger uBiden directly one on one ngezinto I think uBiden ake azikhuluma before, and ngibona ungathi uBiden uphumele egcekeni kakhulu ekuthini aqondise imibono yabantu mayelana lalezo zinto ebezibhekane kakhulu le ndaba ze-segregation, ukuthi ube ngathi yena ube ngumuntu ongathi akekho esayidini ukuthi ubandlululo lungabi khona kakhulu. Kodwa I think usekwanisile ukuthi a-explaine ngendlela abantu abamzwisisa ngayo. Ngakho bona abantu ade bengathi sebehlehlela kuKamala Harris ungathi sebebuyele futhi kuBiden.
Umnumzana Bernie Sanders yena-ke siyabona ukubana kukhetho olwedlulayo wabambisana kakhulu lo nkosikazi Hillary Clinton, kodwa kathesi ukhanya laye angani azihambi kahle. Ubona njani yena uSanders?
Umnumzana Sanders mina ngibona ngathi inkinga yakhe ngibona into ezimbili ezingabe kuyizona ezingathi ezenza ukuthi kulokhetho lolu angabi inkokheli njengalokho akwenza ukhetho lwadlulayo encintisana lo Hillary Clinton. I think into yokuqala engiyibonayo ukuthi eminyakeni usechovile nabantu abaningi ngibona ungathi babhekela ebantwini abangathi basase batsha kancane, hayi asebegugile kakhulu njengoSanders. Okwesibili, ngibona ungathi uSanders imibono yakhe eminingi ngomkhonomi nezinye izinto isuka ibe sesandleni senxele kakhulu. Ngalokho ngisho ukuthi usuka kubonakale ezwakala esiba engathi ngumuntu o-more socialist okungathi communist, okuyinto ama-Americans amaningi angazwisisani layo, ngoba i-America siyazi ngokubana yi-capitalist nation.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, njalo engumgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika. Lotambo ingoma isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngesikhathi sinye kusasa.